I-nomination enziwa yi-Citizens Coalition for Change ilandelwa yi-validation process. Lapho okuba le-committee iqembu elikhangela abantu abayabe bekhethiwe, khangela ukuthi abantu bangkhona balakho ukumela ibandla, ukumela abantu eqinisweni yini, njalo lokungena kumphakathi bekhuluma lomphakathi ngendaba zabantu ababe bekhethiwe. Lokhu sikubona kungcono kakhulu ngoba esikhathini esiningi i-primary idinga umuntu oyisinothi, umuntu othi engathenga ukudla abuye lethanka lengwebu athi bantu thathani ingwebu, zananzela ukuthi izidakwa zonke zivotela nalwami umuntu. And kwesinye isikhathi nxa engumuntu ojimbe imali yamadayimani umbene nale egold esithengiswa esibone kugold mafia, kuyabe kulula ukuthi umuntu lo agole abantu abaningi abenza bakhe abantu laba bemvotele kodwa yena eyisigadi. Kukanti-ke i-nomination process le-validation process e-Citizens Coalition for Change iyahle itsho i-process, itsho ukuthi hhayi umuntu lo phela kulamacala awegugurawundi, umuntu lo nguye owayephethe i-ministry eye-state security sikhathi abantu besindebeleni bebulawa. Angithi
abanye abakhulumele Studio 7 bathi abasuthiseki ngohlelo lolo ngoba bekule ngxabangxoza, njalo kuleminye imbiko ethiwi ibandla le-CCC lifuna kuncintise abantu abakhuluma ulimi lwesishona. Ungatheni ngalokho?
Sibe lo mgwazi okade ukhokhelwa ngumama uSediso azange sizwe kukhulunywa indaba zomhlobo sikhathi usenzwa umgwazi. Uzuyeza bona laba ababhale esicabangela ukuthi ngabe-CIO besithi uSiven Siroza labanye bakhe ngamathona azwele Harare. USiven Siroza uzalelwe eMidlands. USiven Siroza lo ukhulele koBulawayo wafunda ubabheni lo-Amkela, uThemba lo-Amkela lo umhlophogazi kugrade 1 efundiswa nguMrs Ndlovu. Wakhula koBulawayo yena lo uSiven, yena engumntakamasengwayo uMasithole. Sithi abantu abanjengabo-Siven balelungelo elokuthi bancintise koBulawayo. Sike sakubona khonokho kusenzakale ukuzama ukuphazamisa abantu ngemihlobo, sakunandelela sikucubungula sabona ukuthi yinto elethwa yizanu PF ukuthi abantu bengabambani. Esikhuthaza ukuthi kungabi lokubandlululana komhlobo ngoba ubandlululo alukho emthethweni, njalo ngeke sanqoba izanu PF nxa sile nkethabechabe. Namhlanje nxa singatshelwa ukuthi uThinodimba useyikhandideti ngene emakhokhoma, hhayi lokho singamlwisa sibili yena lo uThinodimba. Kodwa umuntu okhulele lapha koBulawayo, ofunde lapha koBulawayo, olendlu lapho koBulawayo, osebenza lapha koBulawayo, olezihlobo lapha koBulawayo, olempilo yakhe yonke lapha koBulawayo, ngeke sambandulula lowo muntu sithi lutshona ngoba umthetho awuvumi.